organization ye-lawyers ngesasaphesheni esofisini. Izakhamuzi ziyakhala. Kuthi intengo le eyamazuko ikhuphuke kakhulu, yakhwela kakhulu, nge-100%. Kanti kwakukhona previously amakhombi esasebenza sasinegotiate on behalf of ama-residents bangakhuphula intengo. Babe sehlisha sibe sikhulumisane lapho ngoba sikhangelele ubunzima obukhona. Ayikho imisebenzi, iholo kazanga lithuthuke. Kuba nzima sibili phakathi kwezakhamizi, bayakhala. Njalo thina njenge-organization ukuthi sazi ukuthi sikhulumisane lobani ngoba avuke esekhulile. It was just 2 days nosi kwase wakhuphuka. Yiluhlupho olukhona. Namhlanje sesiyananzelela kalutshwane abantu abenelisike ukuthi beze. Njalo into ekhathazayo ukuthi izikolo zingavulwa. Abaningi bafundisa abantwana ngapha emadolobheni besuke ezigabeni zabo. Kuzala uzagada, umntwana agade, ubaba agade. Kuza kuba lobunye ubuzima izikolo zingavulwa. Njalo olunye uhlupho esisesalunanzelela namhlanje, inshikashika yona hayi ilokhu iku-50 pounds. Abantu bebeminyana besebenzisa yona le amakhombi angasavunyelwayo. Njalo kuyingozi kuba le congestion sifanelele yona le ikhombi ekhathazayo. Sebezagada libona lawo amakhombi angavunyelwayo. Sokusiba yingozi njalo kuhluphu ebantwini.
Kuyini ebelifisa ukuthi kwenziwe njengezakhamizi?
Thina njengezakhamizi besikhangelele ukuthi ngabe siyavula khulumisana. Sikhulumisane laye uminista ophethe zona ezi-transport esithwala ama-residents. Ingabe kule ndlela esingayithola lama MPs lawo awethu akasimele khona ngale parliament. Siyachashisa ukuba ubunzima bonobo buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungehli. Abantu sebazaminyana emotweni lezi eziminyane. Phinde kube lokhu emnyameni abantu kabasela choice. Babe sesaba ukuthi basuke ezindlisi ngokumnyama sokusebusizazana. Lathi kwalokho sixoxa sidinga ukuthi singakhulumisana lakontani. Sinele izakhamuzi.